wokuqala siyazi nje ukuthi intsha yethu ihlaselwe yibubi bezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yinezinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-pass rate. Okunye njalo singananzelela ukubana mhlawumbe abanye benelisanga ngokuthi babhali akade bengathola imiklomelo ephezulu, mhlawumbe ngenxa ezizathu ezingabe zibelelile ubudlelwane nesimo somnotho. Kodwa okumqoka sikulandzelelayo kubana ukuziphatha kwabafundi yikho ngabe kubangele ukubana sibone izinga lokuphumelela kwabo lisehla. Ngoba nxa sikhangela udubo lolu lwezidakamizwa lubhahle kakhulu kuntsha esesigabeni umejali sesikolweni nabasesikolweni. Lokhu kuphazamisa indlela abafunda ngayo, phazamise nendlela abaphumelela ngayo ezifundweni. Njalo nababalisi abangakhuthalanga kakhulu ngenxa yokukhala ngenzuzo yabo, labo balahlabuzami lokubana bafundise kakhulu abafundi ukuze babe lemiklomelo ephezulu.
Yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe imfundo elizweni?
Ungathi kule mzame ke yabakhona uhulumende efanayo lokuthi babise uhlelo lwekhala lalujonge ukuthi lwenze kube lula nje ukuthi abantwana baphumelele. Kodwa impi yakuqala vele kumele uhulumende alisane layo iyona le yezidakamiswa ezikolweni nezitaratini nje jikelele nakuma-communities jikelele, ngoba khonakhana yikho sokulethe ukubana kube nokufiphala ekukhuthaleni kwabantwana okwenza imiklomelo bephasi. Kwesibili, singakhuthaza laba ababalisi kube leyo ndlela ezokubakhuphulela mhlawumbe inzuzo yabo ezenza ukuthi labo bakhuthalele ukuthi noma nje abantwana bengathi abazimiselanga bona babe bentshikuntshu, mhlawumbe lakho sokungakhuphula izinga lokuphumelela kwabantwana.
Kho okwenzakalayo kumihloliso le kungaba kuzaphazamisa na elakusasa nxa sikhangela kwezemfundo?
Ukufiphala kwekuphumelela kwabantwana kuyaphazamisa ikusasa yelizwe. Kwakuqala kumi kanje ngoba sikhangele ukuthi abantwana nxa sebethe benza igwalo labo lwesine, sikhangele ukuthi baqhubeke besiya kuzifundo eziphezulu baye igwalo lwesihlanu. Kodwa kungasilela abantu abaya kumfundo yaphezulu ukuthi bona labana akumele bazofida kuma-university nakubaba balithwayo. Okuza kudala ukuthi kube nokuthelakala kwabantu abafundi bekusasa yeZimbabwe. Okuzenza kudale futhi ukuthi kube nabantu abaswele imisebenzi, beswele imisebenzi ngenxa yokuthi abanayo impumela efunakalayo ukuze baqhatheke. Ngakho-ke into yakuqala ukubana kuzaswelakala abantu abazasifit into ama-higher level of learning. Siyakhayela nabapolitechnic akhayelele bona labo abaqede izifundo zogwalo lwesini ukuthi labo babe ngabantu abazayingxenye yezifundi eziyakhuphululwayo.